Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtakazomu se ola mogela emoyeni ngolwesibili mhlaka 13 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje sebe likhulu elilamatshumi ayisithupha lane kuphela 164 abantu abalokhu bephethwe yi-COVID-19 kuleli ngemva kokutholakala kwabedlula inkulungwane sebepholile izolo.
Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathaleki ukuthi zifundisweni.
Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ajikele intuthu ehitshayo ithiye gazi ebhasini ebilabantu eHarare izolo.
Uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo.
Udaba lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi luqhubeka lusehlukanisa abantu ngemibono. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu abalokhu bephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lehle ngezinga elikhulu izolo lisuka kwabedlula inkulungwane 1277 laya kukhulu elilamatshumi ayisithupha lane kuphela 164 ngemva kokuphola kwabantu abayinkulungwane eyodwa elekhulu lamatshumi amabili lambili 1122. Ngamazwi acacileyo sebengu 164 kuphela abantu abalokhu bephethwe yilo mkhuhlane kuleli ngoba abanengi sebesindile. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balitshumi kuphela kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amathathu 213. I-Johns Hopkins University ithi asebebanjwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamatshumi amathathu 37,694,366 kuthi asebefile bedlula isigidi esisodwa 1,078,874. Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ayisikhombisa ajikele intuthu ehitshayo ithiye gazi ebhasini ebilabantu eHarare izolo. Ividiyo ebonwe yi-Studio 7 iveza abantu ekade besebhasini le beseqa bephuma buthumuthumu ngamafasitela bebalekela intuthu ebisibambile phakathi. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule umbiko enkundleni ye-Twitter lusithi amapolisa la aphange abotshwa njalo azamiswa emthethwandaba. Luveze njalo ukuthi iqembu laleyo bhasi libotshiwe lalo ngoba umtshayeli bekunguwindi. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu ngabantu abanengi besithi siveza sobala uchuku lwamapolisa. siqoxelo lwela amalungelo oluntu njalo icubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Amapolisa alokhe engafundiswa ngendlela efaneleyo ukuqeqeshwa kwabo kakuhloniphi malungelo abantu, kanti ke lanxa ungabaqeqesha ekuhlonipheni amalungelo abantu bona bengamapolisa bangaphansi kwahulumende ongahlonipha amalungelo abantu. Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathaleki ukuthi zifundisweni. Okudingakalayo yikuthi uhulumende yena ngokwakhe ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe iconstitution yeZimbabwe, ahloniphe imithetho yomhlaba, azehlise ebantwini baZimbabwe babuswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi baqeqeshwe ekuhlonipheni amalungelo abantu, kusamele njalo kube logatsha oluzimeleyo olokuhlolisisa ukusebenza kwamapholisa lapho kuyabe kusolwa ukuthi kazange ahloniphe amalungelo abantu. Kugcine ukulwa lobugebengu bokungahloniphi amalungelo abantu noma kungaphi, kusemapholiseni, kuku-ami noma kubani, akungabi khona umuntu ongaphezu komthetho, bonke abantu behliswe ngaphansi komthetho bahloniphe amalungelo abantu.
Uhulumende uthi amapholisa lawa aphange abotshwa khonapho izolo. Singathi lokho kuveza yini ukuthi uhulumende njengokutsho kwakhe ngempela uyawahlonipha amalungelo njalo uyawulondoloza umthetho?
Amalungelo abantu akaze ahlonitshwa kusuka ngo-1980 kuze kufike namhlanje. Akaze abantu baphathwa ngendlela efaneleyo ngandlela thile kuso sonke isikhathi kule ndawo lapho abantu amalungelo abo abengaphathwanga kahle. Lokhu ukuthi ubona amapholisa kuthiwa axotshiwe kumbe abotshiwe lapha nalaphana kakuvezi nakancane ukuthi umthetho uyahlonitshwa ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ngokuba ukhuluma ngento eyodwa nje phakathi kwezinto ezingu-1000 eziyabe zenzeke ngalolo suku, inkulungwane eziyabe zenzeke ngalolo suku. Ngakho umuntu nxa engalungiswa kukodwa, ngoba lakho lokho kuvele kutelevision, kwavela ku-social media, abesebophalo kusasavuka emkhuphile njalo, akuvezela kancane ukuthi kuyahlonitshwa amalungelo lomthetho. Kuyikuvala nje amehlo abantu, okuyinto esiza qhubeka siyibona njalo iqhubeka siya phambili ukuthi okuthiwa yi-catch and release, kubotshwe umuntu abesekhitshwa aqhubeke esenza ukungahloniphi umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana evidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko kahulumende eyokuthi uphakathi kokuphendla umhlahlandlela ozalandelwa kuhlelo lokugebha amatambo abantu ababulawa yigugurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha. Iphephandaba leKroniko libike izolo ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya yilo olukhokhela lolu hlelo lusebenza leNational Peace and Reconciliation Commission. Udaba lolu luvusa umfutho ovele ukhona phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili eMidlands laseMathebeleland libutho le-5th Brigade phakathi kuka-1983 lo-1987. Lanxa abasekela uhulumende besithi ukugejwa kwamathambo lokhu kulinyathelo elihle elilakho ukupolisa amanxeba, abanye bayakusola besithi uhulumende kaluphathi kuhle lolu daba. Siqoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
Eqinisweni uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo ukuthi akubone kuyinto eqakathekileyo okwedlula ezinye izinto ezigoqelana legugurawundi yonale, ukuthi aqale ngakho. Ngoba nxa sikukhangele uhulumende kumele ukuthi aqale ngokuthi ke kuthonisiswe amacala okuthi kanti sabulawelwani abantu bonabo kuthiwa bayiphandwa lamhlanje yamathambabo ekwenjwe lapha abaqishelwa khona kanti babulawelwana kwaqala into uhulumende umelidinga ukuqala iyenzeleyo ke kube le commission i-commission which has been internationally constituted a commission eyona ezakuya cubungula udaba lokugugura hundi kuqala udaba lolu abantu beke belungenele bezike kilo sibili singaqeda lokho unxa i-commission leyo ingaqeda sokuza kuya ke ngathi ama survivors saphilayo esezihlobo zahambayo ukuthi sibona ngani kungenziwani ngezindawo zonezwe lapha okulele khona abafowethu okulele khona ubaba umama esone so forth
kodwa uhulumende lalabo abasekela loluhlelo bathi banenge abantu abaphathwa yilumbuqazwe abalusekelayo uhlelo lokugetjwa kwamathambo abantu
uma uhulumende elomcabango ukuthi ayekwemba abantu ababulalayo ayebangcwaba kutsha kumele aku-understand uhulumende akuzwisise kube sobala ukuthi into le kayenziwe ngesiko ngoba esikweni lakwethu umuntu kagetshwa umuntu nxa engcwatshiwe akumanga ongelaliba mfowethu nxa abantu bonaba kumbe bangu-92 ababulawa bagejelwa ndawonye irekhodi nxa zikhona ukuthi ngubani lobani 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 abaleli la akwenziwe i-tombstone amabizo abo wonke ebhalwe khonapho ukuthi lapha kulela uzibani lozibani 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 siyasikubona isikhathi esiningi ungahamba lo be-post office kobulawayo lapha uyafica kule tombstone kwapha kulamabizo abantu ababhaliwe khonaphana abantu ababhubhayo ngesikhathi sempi yona liya abantu ababulawayo ngesikhathi impi yamakhiwa yona liyana kanti-ke lathi-ke khonokho kungenziwa nkomo andibani ukuthi abantu laba begejwa ngibona ngabe uhulumende kalandi ele usiko owamasiko abantu engabuye zositshela ukuthi iningi labantu abasekela uhulumende bathi ayisikho lokho mfowethu
umnumzana Mqondoba Simagonya uhlaziya ezombusazwe
Yebo 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 mtshakaza omuhle siyalenxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele sizahlolisisa ukuthi leli gciwane seliphazamise impilo zabesifazana okungakanani sizaphinda siphathe udaba lokukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu izikolo zavulwayo ngenyanga edluleyo befuna ngezelelwa iholo. Zulu kandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela ukukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba ucwaningo elilwenze ezikolo ezigabeni zonke zelizwe luveze sobala ukuthi ngempela ababalisi balezikhalazo ezijulileyo ezibangela ukuthi bengayi ezikolo. Leli bandla lithi izikolo ezinengi sokuzindawo eziphehla ukungezwa kwabantwana njengoba bengumhlambi kazelusile. Ababalisi laba sebekuviki lesithathu bengayi emsebenzini ngoba bekhala ngeholo eliphansi lokunye okugoqela ukuswela imithi yokugcoba ezandleni ukuze bazivikele kugciwane le-coronavirus ama-sanitizer ngesiNgisi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Sibone bacubungulile bonke silama province angu-10 lapha bathi average 2-3% ngama teacher khona njalo bonke vele 100% akula educational activities akufundwa abantwana baphongubiswa bedlala itsoro badlale lokhu lalokhu abanye bangene ema officeini ufica sokuphongubambana ongani ngabantu abadala yikho ke siyaxwayisa abazali kakhulu ukuthi okwa lamanje lifakelana abatwabeni engozini. Sizwe umthungameli wawe Parents Association eHarare sithi bona abasoze balalela amatitsha bazalalela uhulumende. Uhulumende kathesi udinga abafana abalutshwane abangafundanga abakuthiwa bazathatha isikhundla zamatitsha. Nabatwana abavayela kuboda gezi iningi yabo abazange baqeqetshe abazange bafunde yikho ke sithi sifakelani abatwana engozini uhulumende wenu bazali uthi akuladubo ngesikhiwa kuthiwa icrisis
manje njengebandla lina lithini kwenziweni
Mahlabe Zulu sizama konke ukwenzela ukuthi kusasa kube lobufakazi ukuthi sizamile iviki ephelileyo singizwile uPresident weZANU PF ubaba uDimi Nangagwa esithi kasoze thuselwe ngamatitsha samuzwa uKen Matema laye uMinister weEducation esithi selabantu abang-10,000 abamele ukuzafundisa konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalandaba lemfundo elomkantsho ngaphandle kwabantu ababo ede befunda ngeWhatsApp ngemishini yalelezinsuku itechnology abethi befunda kuradio ngaphe emaphandleni esikhona thina enkaya emadlambuzi ebhikitha elupani ebhinga akula magetsi akula konke lokhu yikho ke bafuna abantu ababo kuphela baye ezikolo abethi bagcina sebebasebenzela into esiyenzayo sisiza ukukhankasa ukuthi abadala labatwana labazali bahle batshengisele mhlophe ukuthi uhulumende lo kananza abatwana thina sikholwa ukulandela amalungelo esaphiwa yi-constitution amanye akhona ngokudemonstrator okutshengisela yikho ke abazali bangabloke belalisa inkophe besesara abatwababo bazatshona ungabona ubaba ele form 4 lomama ele form 4 umntwana ebele grade 7 yikutshabalala kwesizwe sakwenu
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi oyisiphathamandla kuhulumende kaMgabe uMnumzana Sevia Kasukuwere uthi kazihluphi ngemizamo enziwa ngabatshutshisi eyokuthi abotshwe ngele South Africa limphendukise ekhaya azebhekana lamacala enkohlakalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi inkantolo iza kwethula isinqumo sayo namuhla phezu kwesicelo sowake waba lilunga leZANU PF uMnumzana Godfrey Senengamo esokuthi akhululwe ngebail. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli be Studio 7 mina ngumanzini weJacob kwalapha nje embereni kwalapha yazi sidakekile ngomama lo kuthiwa ngumakhuphe lo Munzo sidakiwe ngabo angikwazi ukuthi ngabantu abanjani kodwa okusalayo ukuthi abantu laba libathini ukuthi ukukhokhela abantu kupolitics asiyo nto yekhothi khothi ngeke isinike umuntu ofanele ubana sikhokhele please ukhuphe asizanga vele simvotile uMonzera samlahla kuma-elections he's a power hungry so into ekhona lapha ukuthi nana yena she thinks yena umbingxenye she's a presidential staff uMonzera akachane lati into ayenzayo nomakhuphe wakhe ivele ilosiba lozanu phakathi vele abangazikhohlisa akula ngitsho noma oyedwa mina lapha ngikhona siku branch ekhona abantu bonke abakhona hayi bakhuluma okubuhlungu ngabo nababantu ukuthi ngabe kuthi abakwazi ukuthi into abayenzayo isizondisa kanjani ngaze labakhulumi lokukhulumi please please abeke basixolele asibafuni asibavotelanga amavoti abo angazange akhawunti ke amavoti abo nxa ekhawunti akuchamisa then uchamisa becomes the president nxa engakhawunti lokhu abawukhulumayo kuhamba kanjani please please abake basixolele asibavotelanga yebo kambe ngendaba yokuthi basupportwa izanu kuParliament but bavotelwa ngubani bamelele bani hey ake lisixolele noma khuphe sidiniwe ngani
Nivuka njani basazi weStudio 7 ngupita kobhide endlunene ngisithi ngaqhuba kahle umhlabezi wethu olisezela wona sibonga kakhulu ukuthi inkosi liphathise siyamangala ukuthi kathi uThokozane baqhubekela phambili lokho belusana lo Chamisa kambe ama MPs akhe akhethwa ngabantu abantu bona bami ngathi manje masebethathelwa ilungelo labo lo lokuvota sebethathwa ukufaka kwabantu abangazange bebavotele ha kodwa isiphetho kuzabonakala ukuthi indlu loqaqwa kuyawe lana ngikhona phoko mahlasela sa channel uvuka njani budiza south mahlasela nasiqe uvuka njani jike ngese Joseph Abraham Kate sakholwane uvuka njani khona phoko budi ngithi philipilo ende uzinanzelele nge covid 19 sadika kethane vusumuzi kududuzi losankosi uSipho Jiyani philandi zinanzelela madoda i covid ayiphelanga
njani basaka sina sloke sifaka lapha ma kuyitu angini ngathanga sasizokuba kodwa usasikhuluma izinto ezisenhlizweni zethu sasizikhuluma sasifiki sina sifuna ukuthi bona sikhulume sibili ukuthi kambe siwa ubaba lo wathiwa wabamlangaswa lo phela nguRamakopa ukhangele eSouth Africa vele yena akakwazi ukuthi angamusathini nguRamakopa ngoba kathesi kunje nje ufuna ukuthi simehlala phansi abumbe umthetho ukuthi ye umuntu ozachotha kuzayini uyambuka uyayehluleka ukuthi abone ukuthi amatitsha ala mali yena akakwazi ukuthi utitsha uqakathekile ngoba yena ukuzabe khona phana wahanjiswa imfundo kakwazi khonokho kathi yena uvalani wathi yena ye abantu bazakhululeka ikukhululeka khonokho abantu kabamthethisi kabathethisi igovernment yakhe igovernment yakhe kabasayifuna abantu two laba abantu lokhu zini umakhuphe lo Chamisa anabo bonke bobabili bayezehlulekisa mina abantu bangazi bethi uChamisa uChamisa sesambona thina vesi Chamisa laye ngeke abuse abantu umtitisi kamgabe ngumgabe omncane nalo uChamisa yena enalo qala kahle kamgabe ukungena kuChamisa ikuya kumgabe straight mgabe lo akula umuntu ongenza kanje so yena usuka khona lebuyutini kwahle kuyetatazele funa uzocansa phezu kwekhanda likamakhupha mina abantu angikwazi ukuthi bayala lokhu ebesisola umakhupha emakhupha usethengwe izani yesithenge izani zehlulekela yodwa izani kodwa ithi zehlulekela kwaphi opposition iphatha kulalutho bese sikufuna kuphela emathebhelelendi ukuthi abantu bakithi emathebhelelendi ake lizame ukuthi lani ke likuqoqane libe yimbumba ke lithiyane lento lezi zesishonini kade kumbe kalizwa lokhu elibhizi likhangela uChamisa lowo Chamisa uzolisiza ngani njengoba beyasomntwakini 40 years lokhu esithwele nzima sinamgwa kon Cairo tabula kezi roti lapho kulomdala khona unkomo ngahamba uhamba ngokuyisithini lokho lingabuyi lo nkomo laye futhi bona abazi bamenzela isithombe bathi ngufather Zimbabwe futhi abazange bamhloniphe uChamisa nguye osiza kuya esilungisela ngapha thina asitshiyaneni labantu laba bangali baphetha kathangana
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. abanye babancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lepalamende kwele Uganda baphakathi kokudinga imali edlula amakhulu ayisishiyangalombili $800 okumele babe sebeyihlawulile kusiyafika ngolwesine. Lanxa uhulumende wele Nigeria azise ngesonto ukuthi usediliza ugatsha lwamapholisa asolwa ngabaningi ngochuku olwespecial anti-robbery squad kumbe iSARS, inkulungwane zezizalwane zakulelo lizwe zitshengisele izolo zisithi kazithembe ukuthi soluchithiwe lolu gatsha. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uqale njalo imihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho isolo ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. UTrump ube lomhlangano esabelweni seFlorida lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze anqobe umnumzana Joe Biden, yena athi uzabulala ilizwe engaba ngumongameli. UBiden yena wethule amazwi eCincinnati laye wakhuthaza abantu ukuthi bamvotele kukhitshwe uTrump embusweni. UBiden uthe uTrump akazihluphi ngabantu ngakho kumele ahambe. Kusenjalo idale leCongress liqale ukubuzisisa okhethwe nguTrump ukuba ngumahluleli weSupreme Court izolo unkosikazi Amy Coney Barrett. Abebandla eliphikisayo lamademokrasi basole uBarrett besithi engangena kulesi sikhundla ulakho ukwesula umthetho wezempilakahle ovikela abanengi owe-Obamacare kumbe i-Affordable Care Act. Kodwa ama-Republicans athi kumele angene kulesi sikhundla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio umnumzana Tim Moringayi.
Into le ukhetha ujaji u-Amy Barrett isihlulu zabantu abaningi ngoba singakhumbula ama-leaders e-Republican Party akhuluma athembisa wona in 2016 laphana uJustice Antonio Scalia azabhubhe ukuthi in an election year akula khetho lukajaji elizayenziwa kulona until umongameli welizwe esekhethiwe nge-election. Ama-Democrats ahamba laleyo program ukuthi babezamelela ukuthi oyazaba ngumongameli uyoyaza khetha ujaji wayemfuna. But sesibona ukuthi abantu bathi ngesintu iqili alizikhodi umhlana. Sizabona ke ukuthi bazahamba njani ngoba sibona uJudge Barrett ehamba in a way yokuthi vele she is going to be confirmed. But bapromiswa ngama-Democrats ukuthi labo bazayenza into abangayikwanisayo ukuthi bavule i-court ibe le-11 justices labo bafake ababili babo ma uBiden enganqoba.
Abebandla lamademokrasi bona bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukwenqabela ukungena kukankosikazi Barrett kulesi sikhundla. Lanxa nje bengelawo amanani edale le-Senate, kukhona yini abangakwenza okungabaphumelelisa?
Angiboni i-successful barring ka-Justice Barrett ngoba nje ushile ukuthi ama-locusen ama-democrats kalawo manumber unless i-last minute change nga-4 ama-senators from the Republicans of ukuthi kathesi bale 2 bamelela abanye abayi-2. So sizabona ukuthi indaba yangikhona izaqhubeka kanjani, but sibona ngantho uBarrett uza confirma in the next week or 2 okuhambayo kwakathesi.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Sebe likhulu elilamachumi ayisithupha lane kuphela 164 abantu abalokhu bephethwe yi-COVID-19 kuleli. Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ajikele intuthu ehitshayo itiye gasi ebhasini ebilabantu eHarare izolo. Udaba lokugetshwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi luqhubeka lusehlukanisa abantu ngemibono. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.